So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 27 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ababalisi abezempilakahle abagoqela abongi labodokotela kanye lezinye izisebenzi zikahulumende ezichiyeneyo bahambile emsebenzini ngobunenye kobulawayo njengenhlala yenza njalo bekungakhanyi ukuthi kulo
Izisebenzi zikahulumende eziningi zihambile emsebenzini namuhla lancane inhlanganiso ezimelayo eZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ibithe kumele zisihlalele ngekhaya zikhonona ngeholo eliphansi. Amapolisa athi asephenya udaba lokwethuselwa ngokufa komkhokheli we-TCC umnumzana Nelson Chamisa lilunga leZANU-PF u-Abdon Mashanyika. Uzulu wakobulawayo ukhala ngengcekeza esigcwele ndawana yonke elakho ukudala imikhuhlane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izisebenzi zikahulumende eziningi zihambile emsebenzini namuhla lancane inhlanganiso ezimelayo iZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ibithe kumele zikhalale umsebenzi zikhonona ngeholo eliphansi. Ukukhalala umsebenzi lokhu ngokwensuku ezimbili okugoqela kusasa. Kodwa ukudingisisa okwenziwa iStudio 7 endaweni esifana leHarare, eChinoyi, eGweru, eMutare, eMashingo lakwezinye indawo, kuveze ukuthi izisebenzi bezizisebenzela njengawo wonke amalanga. Kobulawayo lakwamanye amadolobho amancane emhlubulweni weMandebeleni lakho bekungesifanayo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ababalisi abezempilakahle abagoqela abongi labodokotela kanye lezinye izisebenzi zikahulumende ezichiyeneyo bahambile emsebenzini ngobunenye kobulawayo njengenhlala yenza njalo bekungakhanyi ukuthi kulokukhalala umsebenzi okuqoqiweyo. Istudio 7 ethekelele endaweni ezifana leMathebeleland Government Complex duzane lakomsitheli eNasty Library eZimra emthethwandaba lasezikolo ezifana leMasuku Primary, iMaphisa Primary leEvelyn Secondary lapho esithole khona izisebenzi zikahulumende zizisebenzela kuhle kodwa zalile ukukhuluma lalumsakazo. Isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAtuz umnumzana Themba Kuyemoyo uchasisa kabanzi ngohlelo lolu.
Okwakuqala vele kunzima lamhla ukuthi sithi bangaka abantu abangayanga emsebenzini ngoba iningi lababalisi likuzeki kodwa bonke abatshayisileyo izolo abakuzeki abakabuyele emsebenzini. Bese sibuyela emuva bona abade besezikolweni kusukisela i-10 days days abanye bekuzeki sikhangele ukuthi emakhaya 45% bayafundisa, meaning 55% yabantu abakho esikolweni.
Ababalisi bathi bafuna ukuholiswa ngedola lemelika, njalo bathi kumele baphiwe $540 ngenyanga. Umoyo uthi uhulumende engaqhubeka eqinisa ikhanda, abasoze babuyele emsebenzini ngethemu ezayo.
Na idecision ingekho kuzaba nzima ukuthi isikole ngoSeptember sivulwe, ngoba sikhangela ukuthi kathesi umuntu nxa engelamali uzayithatha ngaphi imali.
Ilunga ledale lephalamende kobulawayo unkosikazi Jasmine Tofa uthi lanxa nje abaningi behambile emsebenzini, izisebenzi zilelungelo lokukhalala umsebenzi ngokuthula.
Ukutshengisela kwakakathekile, kodwa okufunakalayo ukuthi kwenziwe kungabi lo msindo. Isinqumo somthetho u-section 58 lo 59 wesinqumo seZimbabwe uthi wona wonke umuntu ulelungelo lokutshengisela, kodwa kungabi lobudlwangudlwangu, kungabi lo msindo. So lami ngifisa ukuthi ngabantu betshengisela kube kwenziwe ngokuthi
unobhala wezemfundo kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Benny Moyo uthi uhulumende kumele aphathe izisebenzi zakhe kuhle, njalo aziholise imali eziyifunayo ukuze zenelise ukunakekela imideni yazo.
Singabantu ababhadala iteksi, sibona uhulumende lobandlululo ubhadala amasosha lamanesi imali ephezulu, amatitsha lamaphoyisa abanika imali encane. So siyazwisisa ukuthi isevisi izakuma, but ivele iyiphi isevisi yakhona? Ngabhadala abantu abasebenzayo kuhle uhulumende, yikho lapho sikholelwa khona thina.
Umzali unkosikazi Nesisanyathi laye ufakazile ukuthi abaningi bahambile emsebenzini, nanku uthi abantu bakhe bayile esikolo bayaloba imihloliso.
Sibe lesimanga kakhulu ngoba abantwana bebekhona ezikolo njalo bebhala imihloliso, ababalisi labo bebekhona bezokhangela abantwana bebhala imihloliso. So siyananzelela ukuthi ababalisi labo balalo uthando lokuthi abantwana bethu bafunde, njalo lathi siyakubongela lokhu ukuthi bayenelisile ukuthi babekezele nje okusikhatshanya ukuthi abantwana baqale babhale imihloliso then bengikhona bezatshengisela. Kodwa okukhona esikufisayo ukuthi njengoba besihloniphile lathi bayekele abantwana bethu babhala imihloliso, ukuthi uhulumende abazwele abanike lokhu abakufisayo, ngoba siyananzelela ukuthi nxa khathesi bengakwenzanga izikolo zingeke zivulwe, bazawukhalala umsebenzi ngesikhathi isikolo kumele zivulwe. Esikufisayo nje ukuthi baphiwe imfanelo zabo ngendlela abafisa ngayo ukwenza ukuthi lawo bathakazelele ukusebenza.
Sehlulekile ukukhuluma nomphathintambo obona ngendaba zezisebenzi zikahulumende, umnumzana Paul Mavima, ngalolu daba. Kodwa uhulumende uthi uzimisele ukulungisisa izikhalazo zezisebenzi zakhe lanxa nje esithi akalamali. Uhlelo lokukhalala umsebenzi lolu ngolwensuku ezimbili, ngakho lukhangelelwe ukuqhubeka kusasa. Yimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amapholisa athi asephenya udaba lwelunga lezanu PF umnumzana Abiton Mashanyika, oyetheswa icala lokutshela abasekeli bebandla elibusayo eMberengwa ukuthi babulale umkhokheli we-TCC umnumzana Nelson Chamisa labasekeli bebandla lakhe. Lokhu kuvele encwadini yesizandleni zeStudio 7 elotshelwe igqwetha likaChamisa unkosikazi Beatrice Muthethwa, lipholisa logatsha lwe-CID eHarare u-Assistant Commissioner Mushoriwa, ngemva kokuba umthethwa ebhalele amapholisa abezeki labeZimbabwe Human Rights Commission ekhonona ngokuthi kungani uMashanyika engakabotshwa yena etshotshozele udlakela olufaka impilo kaChamisa engozini. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seTCC umnumzana Gift Osterlosi Siziva.
sibhaleleke eZimbabwe Republic Police ku Commissioner General sebenzisa ama lawyer yethu ke uBeatrice Mthethwa ngendaba yokuthreatenwa kwempilo kamongameli wethu Advocate Nelson Chamisa. Leyo asonto esiyithatha kancane yinto enkulu kithi ikakhulu sikhangelela ukhetho luka-2023 ngenxa yokubana iZanu PF angeza ke yacabanga ukuthi yona ile monopoly phezu kwelizwe lethu, ilizwe leli ngelethu sonke, whether ngu-CCC, yiZanu, yiZaphu, ngumtwakazi, ngabantu beZimbabwe. Akula muntu olelungelo lokuthreatena ukuthi abulale umuntu ngendaba zombangazwe. Yikho sisiya ke emapholiseni njalo sisiya emadala ngenxa yokubana ke kunenge abantu bebotshwa ngendaba zokuthi ba-incite i-public violence. Lo ngumuntu o-incite ukubana ke omunye into ebulawe ngendaba yokubana ke usebandla eliphikisana lebandla lakhe. Okuyinto esingayikhangelanga ngoba yipolitics ezakhekhe, yipolitics zasendulo. Kufanele ukuthi sikwanise ukuhlala sonke njengabantu beZimbabwe, iregardless ukubana ke ungendawo yiphi uvela ngapi, ngoba iludubo lezanu PF olobandlululo lokwethusela abantu lokusebenzisa i-violence against anyone abangaphikisani layo siyabazi yikwenza kwabo. Yikho ke sikhambe emapoliseni njalo siza escalate indaba ukubaniye Southern African Development Committee la ku-African Union ukubana bebone ke ukubana ke sidila labantu abanjani. Njalo sisuka lapho siyemapoliseni senzela ukubana amapolisa ethathe ke ama-steps ukubana indaba leyilungiswe. Ukwenzela ukuthi abatsha bethu nxa be-exercise i-freedom of citizen arrest ubane banjwe ehanjiswe emthethweni ngenxa yokubana asoze sime eze banjwe ngoba isigila mkhuba. So yinto esingayikhangelelanga, yinto esadila layo thina njenge-government ebuyayo, ngoba sivumele ukubana ke umuntu ke esithatha ngathi ke singabantu abengala malungelo akwanileyo elizweni lethu.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziba ngomsekeli wasikhulumeli se-CCC. Uzulu wakobulawayo ukhala ngenqwabanqwaba zengcekeza esesigcwele ndawana yonke kuleli dolobho, kubika uBathabile Masuku.
Izakhamuzi zikhala ngokungavuthwa kwezibi zisithi lokhu kungabangela ukuqhamuka kwemikhuhlane edalwa yingcekeza. Umasipala yena uthi udohoyi ukuthi izimota zakhe zifile. Izibi lezi zigcwele emikotweni lasemakethe lapho okuthengiswa khona izithelo lezilimo ezihlukeneyo, njalo iphunga eselilapho selichaqisa inhliziyo. Ilunga lenhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Joseph Nkomazana, ukhuthaza ikhansili yakobulawayo ukuba iphange ilungisise lolu daba.
Esikubona phakathi edorobheni lakobulawayo kuphonga uba lezibi nje yonke indawo, sifisa ubana ngabe ikhansili yakukhangela khonokho. Nje kusuke kungani ikhansili kulokunye ekwenzayo, kodwa bakhuluma nge-service delivery, bakhulume ngokuthi khona abantu babhadala izimali, bakhulume ngokuthi khona abantu babhadale nge-forex, bakhulume ngokuthi khona imali zabo zizayindekswa zihambela le bank rate of the day. Kodwa bekhohlwa ukuthi khona idolobho lingcolile. Ikhansili kayikhangele kakhulu udaba lonolo ukuthi izinto lezi ezezibi zizagcina sokudala imikhuhlane.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi ikhansili ngabe iyadinga amanye amacebo okuthi izibi zithwalwe ngesikhathi nxa imota zifile.
Indaba yengcekeza esidolobho lonke indaba esikhathazayo kakhulu. Ungananzelela ingcekeza eningi ekhona kathi sisendaweni lapho kumele ithwale khona. So ukuthi futhi idolobho lakobulawayo kumele ukuthi lidosa amasokisi lithwale ingcekeza. Ngiyabona even emalokishini abantu bayakhala ukuthi izibazo phandla zisathwala. Ngibone kulo mbiko futhi ovele esithi khansile ukuthi kuleyo zigwenxa ezithize eziphambanise ukuthwala kwezibi, kodwa akube nemizamo eminye alternative mechanism angenza ukuthi ingcekeza leyithwalwe, ngoba nxa amaroli athwalayo efika kutsho ukuthi sizalinda aze alunge na. Akula mzamo ethize yini engenziwa in the interim ukuthi kuthwale izibi lezi idolobho lihlanze.
Inkosiyazi Wendy Mlotsha, ophila ngokuthengiswa emkambo, uthi idolobho lakobulawayo alisahlanzekanga. okunye sikubonayo ukuthi izivile ziyahlala isikhathi eside sokuhlangene yonke into impukane sezilapho lomnuku wangkhona usayenza okuphinda futhi kusethusa ukuthi impukane lezo zibuya futhi zizohlala intweni zethu esizithengisayo especially ama-vegetable xa sokunjalo ayisithi sonke sikwaziyo ukuthi kuyageziswa abangela abantu ukuthi umuntu uyathenga ahlaphoseke emntwanyeni ingozi esiyibonayo lapha ukuthi isikhansi lingayekela ukukunanzelela izagijimisa inyoni ezimbili ngesikhathi esisodwa abantu sebegula lokuthi izibile ezizibuthwe ngakho kunye siyakunanzelela kulama-expenses amaningi khona lapho ukuthi belaphisa abantu labantu abagulayo ngoba kuyini izibi zonto ezi abangazithathiyo ngesikhathi ezidala ukuthi abantu banjani bagule okuyikho kusethusa bathengisi lapha emgwaqweni
imizamo yokuxhumana lekhansili ngodaba lolu yehlule ngoba bebelokhu bengakaphenduli imibuzo ethunyelwe ngumsakazo lo kudokotela Edwin Sibanda ongumqondisi wezempilakahle ekhansilini kodwa ikhansili yethule umbiko ichaza ubunzima ehlangana labo obenza yehluleke ukukhipha ingcekeza endaweni eziningi umsekeli kamqondisi wezemvelo i-environmental health kukhansili umnumzana Charles Malaba wethule umbiko esithi idolobho lakobulawayo kumele libe lezimoto ezingamashumi amabili lanhlanu ezithwala izibi kodwa esikhathini esiningi azidluli ichumi eziyabe zisebenza kuhle ngimele istudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kulezi zalwane zeZimbabwe eziyisithupha ezihlala kwele Pilitane lakwele Ireland esezibambe iqhaza zathatha amanyathelo okuthuthukisa ezemfundo eLupane esiqintini eLupanda esiqintini seLupane lapho esidabuka khona ngokwakha izindlu zokufundela esikolo kanye lokuncedisa abafundi abaswelayo ngokubathengela ingwalo. Ngeviki edluleyo kuqhutshwe imidlalo yokuqaqa le nguqu eChaya Mathole Primary School ebiyingxenye yenhlelo zabayisithupha laba. Kubika u-Ezra Chisa Sbanda.
Bekumasiba bantu bekuyibunyonyozi phuma ngobuningi bazo izakhamizi zeLupanda zisiyabukela imincintiswano yemidlalo yabantwana bezikolo zalesi sigaba. Imidlalo le iqhutshwe ngenjongo yokuthuthukisa ukubambana kwabantu bakulomhlubulo. Uhlelo lolu luqophwe ngabayisithupha abahlala phetsheya. AmaSamaria alungilela abalisa uOnele Gumbo Mkhombo Primary School, uThemba Sibanda ke wephuma kanye Primary School, uFrancis Gomazare weLiso Primary School, uLungile Gumbo eMasungamala Primary School, uBongani Gumbo eChaya Mathole ke khona ngale kanye lo Maqhawe Mazula weSipophoma onguye isikhulumi ochaza ngokwenza abacabanga ngosiza izikolo zabo.
Uhlelo lolu luhle kakhulu bakithi, siyabonga kakhulu labo abaphathisayo ngoba uyahlanganisa izikolo, ilenza abantwana labo bethole entertainment, ileza khamizi konke nobuganga, ubuganga bungehla esigabeni. Siyazi ukuthi isport siyanceda kakhulu empilweni zabantwana, siyenza ukuthi umzimba uhlale umuhle ngazo zonke izikhathi.
UNkosazana Seneliso Sibanda ngumbalisi elihlo Primary School njalo ke ngumqondisi umncintiswano yenguqule yokuqaga le enziwe ngempela sonto
esihlangele iLupanda cluster which is 6 schools okuhlanganisa elihlo eMasungamala Phuma kanye Sipophoma Mkhombo and Chaya Mathole. So there is ama former students awe Lupanda cluster but decided to give back to the community through sport.
Isikhulume besiqakathekile kulumkhosi bekungu-inspector wezikolo zonke Lupane ngomnumzana Thini Ndlovu okhulume ngokuqakatheka kwemidlalo.
Imidlalo yona le esiyeyisayo iyenza umuntu athile. Saye sizwe abalandela imidlalo yebhola ukuthi bakhona abadlali bakwamanye amazwe abahola inkalakatha zezimali yena umuntu engenzanga kuhle esikolo.
Omunye obekhona kulumkhosi umnumzana Stammathe ukhansilo wakulindawo.
Wena yabakunga abadoda lawa. Ngintima engayikhubeke senzenze vusa indawo yabo, hhayi so abantu abantwana basakwazi ukuthi bengenza njani bengahlangani ngoba ukuhlanganisa abantwana yabo kungadala ukuthi bephinde beyihlangana lesekendari besazana njani.
Isabelo seLupanda singaphansi kweLupane East umele walindawo edala lephalamende umnumzana Mbongeni Dube uthi uyabonga.
Siyathaba kakhulu ukuthi njengabanikazi beLupanda, njengabantwana abakhule eLupanda bafuna ukubona iLupanda isiba lotshintsho okuyinto enhle kakhulu. Sibe sesizobonga njalo ngalokho kade kukhona esigabeni ezemidlalo abazenzayo iminyaka yonke bencedisa kakhulu ezikolo zaneza abaphumakizo ukuthi kube nemidlalo yenguqu lapho esibona khona abantwana beveza amathalenti abo.
Emdlalweni wezenguqula kubhola lokuqaga lamantombazana kunqobe isikolo seMachato le esinesathanela inkezo zonke. Unkosazana Pheshi Mhlanga ongumbalisi kulesi sikolo ujabule okwamagama.
Siyathaba, so the great improvement. Last year sasina nesiduku, but this year siwinile. It shows ukuthi we worked very hard, both teams, netball and soccer, sasesiwina. Next year futhi lapho siyayithatha. Vele bekungayenzi ukuthi lingenile lapha ekhaya wonke amatrophy abesephuma. Sesifuna wonke sale khona sithabile sizizwe.
Bekubuhle okwamagama njalo inzalo yalindawo ithi yaphambili izithuthukisela isigaba sayo ikakhulu ezikolo zona ezithole nzima ngokusilela kwababalizi lokuswela imfanelo zokusebenzisa. Ngimela isitudio 7 eChamathole eLupane eLupane, igama lami Ezra Jesus Banda.
Onke waba ngumongameli weMelika umnumzana Barack Obama useveze abaculi athi uzalalela ingoma zabo lonyaka abagoqela abakwele Nigeria abane. Abaculi laba nguBurna Boy, uTems, Fills, LoBNXN. Obama uveze lokhu ekhasini lakhe le-Instagram. Abaculi laba ngabanye babahlabeleli base-Afrika abalengoma ezidlalwa emsakazweni yaseMelika. Live Talk lamhlanje sikhangela ukukhalala umsebenzi kwezisebenzi zikahulumende obekuqoqwe namuhla lakusasa zikhala ngeholo eliphansi. Umnumzana Godfrey Dube omela iwange West edalele parlamente engwebandla le-CCC uthi noma belubongela uhlelo olwama-electronic passports olubikwaso luzaqhela luye esigabeni lasemadolobheni atshiyeneyo eZimbabwe kanye lase-South Africa, uhulumende uthethe isikhathi eside ukuthatha leli nyathelo. Nangwe xoxa logeina kumete saiti owe Studio 7.
Uluhlelo lolu okhuluma ngalo olama passport osolufakwa elizweni jikelele lulethwa nguhulumende. Kuluhlelo oluhle esingathi siyabonga ukuthi sesihambe ngakulesi isibanga. Noma nje kuyinto okwakumele ngabe zenzakala kudala, because we talking of ukuthi sokule 42 years ikho ababantu sibale access yokuthi bathole ama passport. Kanti ke ukhangela kusakhamizi kakhulu especially leze engizigogeleyo ngewange West, ziyathokoza ukuthi sokule office ewange. Kanti ke bebefisa ukuthi lase eVictoria Falls njengedolobho elikhulu kube le office yama passport. Kanti ke kunjalo seselokukhala ngebantwini lathe sikubonayo njengabakhokhelo ukuthi indaba yama passport yibirthright yomuntu wonke. Ulumuntu wonke kumele abele access yokuthola le passport, whether ngumntwana kumbe ngumuntu osekhule kangakanani, kumele abe lilungelo lakhe ukuthi ayithole ile passport.
Lithini ngentengo yama passport?
Ama passport lokho edura, noma sokulula ukuthi atholakale, but kuyadura ukuthi izizalwane ziwathole. Ngabe kulohlelo ukuthi izizalwane ezeZimbabwe ulumuntu uyase athole ili passport njengokuthi li birth certificate siyithola kanjani, lesithupha sisithola kanjani, ili passport kungabe kwalo lwalabo abanothile humbe for the elite only. So it is sasalwane zalezi zikokela lokho ebekhala ukuthi hayi babo ngokuthi sokuse duze, but it is still unaffordable to many abantu kabaka yenelis ngemali ezifunakalayo ukuze umuntu athole le passport. Ukuthi kuyenzwe i-electronic the system kuyinto enhle ukuthi kufinyelelwe ebantwini kuyinto enhle.
Umnumzana Godfrey Spanda ubexoxa esewange lo Gainer Gumede site Studio 7. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lo Mnumzana Trust Ncube odabuka ePlumtree osebenza kwele South Africa. Nangwe exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Egolini ngifike lapha ngo-2011. Ya, asho ukuthi ekufikeni kwami ngafika ngisiza kumfowethu. Umfowethu ebesenesikhathinyana ekhona lapha nje eGoli la ethi hayi ngizozama nami, mhlawumbe kungaba ngcono. Ngafika kuye ngafika ngahlala naye, kodwa njengomuntu wayenonkosikazi wakhe naye lo mntwana, kwangathi kuba nzimanyana. Wase ngicelela komunye umfowethu naye wesihlobo sakithi khona ngahle ukuthi ke ngifise ikhanda kuye. Sasihlala sasihlala, impilo yaba nzima. Wathola ukuthi umsebenzi anguwutholi. Hey, yagcina indoda la isicomplaina lapho ukuthi hey, nike ngigcine ungayenzi lutho. So kuba nzimanyana, ubona nje umuntu ukuthi hayi ukhathele la engako. And then la from lapho aqala ukuzamazama nje ukuthi ngikhumane labanye abantu abayihlobo, mara izihlobo lezingathi zikudenyana nje kanjalo. Nike ngizamazama, ngitholathola ongama-piece job okungatheni. Umnyaka waba nzima mpela kakhulu kimi u-2013. U-2013 waba nzima ngoba ngagcina sengisukile ezihlobeni zami, sengisiyahlala nje labafana bakithi abasendaweni njalabo, sebengigcina nje. Kodwa bethi hayi ukudla nawe uzozibonela.
Yes, yawazi ukuthi sibili wadubeka okunye okumangalisayo. Wagcina ke usuthola njani umsebenzi?
Ngisho ukuthi labo abafana bona labo ababengabasendaweni yakithi kuvillage yakithi, kwaba nomunye nje omzwelayo la ebona ukuthi indoda leyo ithwele nzima. Ngoba ngangiswela le nto yokudla mpela. Indoda lana yabuya ekuseni nje yathi khonana, awu ndoda nyokulele niwasebenzi. Umlungu wami yazuthe ngibuye lo munye umuntu nje ozobuye ezohlala nami, sibheke indlu yakhe ngoba indlu leyo uyithengile manje. Abantu babehlala lapho bebeyayijikile bakhithiwe lapha endlini. So uthe ngibuye lo munye sibe babili. So ngemali ukuthi kuzohola kwemalini, uzofika ukhulume la lawo ozikhulumele. Hayi okay, ngivele njengendoda ngasebenzisikine lo mlunge nalo wayengengichashile nikeze R100 enomngane wakhe. So lelo langa umngane wakhe futhi wafika naye khona lapho, asuke wasikhulumisa nje khona lapho. Wasibona ukuthi hayi siyasebenza, siyasibuza nje imibuzo nyana khona lapho, amagama nje asimtshela nje kahle. Hayi folenidiye futhi lo mlunge ebuye, shouthi mhlawumbe abuye amalanga elandelana lokhu efika nje asi-check-a and right madoda and right. Okay, efike ngelini langa uma efika lapho uyafika uthola sengingaphandle mina, lo mlungu sesixabene lo nguye ebengichashile nikeze R100. Cabana nje sibanga imali yofanele nginikeze, lo fanele nginikeze 700 ngoba kwaku from Monday to Sunday. Wase nginikeza imali, wanginikeza 400 rand. Ngithe ngiyathi ngiyazama ukuthi ngiyakhalaza kuye lapho nawuvela wangixosha. Lo ma efika ungithola ngaphandle ngithwele isikhwama sami.
So ngazohamba njani khonapho-ke? Sizokuthiwa wagcina usiba ngulo muntu osebenzela abantu emayadini khonapho-ke, akusiyela ngamaphitshana ngakhonokho.
All right. And then lo mlungu sengibuza mina ukuthi umsebenzi uniyawufuna, ngithi hayi umsebenzi ngiyawufuna. Ethi nginenye indlu mina, sokungumngani wakhe lo, nginenye indlu enginayo. So ngifisa ukuthi ungaya khona la uyoyibheka ngoba ngiyithenge manje nami. Shouthi umlungu lo vele benebhizinis lezindlu. Okay, ngingabe ngijabule khona lapho umlungu ehambe nami mpele endlini akhe. Sikethi hayi indlu yami yona le. Okay umlungu, siqhubeke. Mayithi yafika following days ongikhangela wathi ukuthi ngibhizi mpela ejarasini sokuhle kakhulu. Wajabula umlungu mpela, washutha izithombe, wasendela unkosikazi wakhe ukuthi lomuntu ebengimshiye lapho yabona sekukuhle njani ejaradini, ibheka laphandle nje kupavement la kuklini njani, akula maphepha onke la belahlwa ngabantu lamabhodlelanyana la abantu ababephuza utshwala befika belahla amabhodlela nje phambi. Ngikline yonke into ngaklini. Umlungu wajabula kakhulu, wasesithi ngizobuya ngizokulanda ngelinye ilanga bengiklinela kwami la engihlala khona. Okay, ngampela umlungu abuye kwi-weekend abuye ngithathe ahambe nami. Fike hayi ngitshele umklinyele nje lapha phambili efranti la ngemuva ngale uhambe uyoklina khona, angibonise valele izinto zakhe nje ngendlela yo. Okay, angikline. Akube kuhle kakhulu, umlungu ajabula anginikeza imali.
Akusitshela ukuthi ukusebenza ezingadini uqale nini?
Ngiqale ngo-2015 ngoba ngabona ukuthi umlungu lo shouthi mhlawumbe kakangithembi kakhulu ukuthi ngingasondelana le family yakhe ngibe duze naye. But ngokubonisa kwami ukuthembeka ngo-2015 waqala ukungibonisa ukuthi nginomshini kanje we-4-wheel okhatha utshani kanje namathuluzi aphelele kumbe labo extension kanjalo. So ngicela ungenzele lapho ephambili, ngathola ukuthi umshini angikwazi ukuthi u-operator kanjani. Wabuya wazongibonisa, wayehlisa wangibonisa, hayi so ma ufuna utshani buyehleke ubamba lapha nala ayinashisha la mingafunda kona loku wase ngelela ke kuma next door ukuthi hayi malifuna umuntu ongalisiza ngekini noma ngokulikhathela utshani nami ama next door aqala ukungibiza ukungibiza until isaratu sonke sinemetheka singijwayela.
Umnumzana Trust Ncube yisizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Kwanele Mthwakazi lekhombulelo yalandela uhlelo lwe Live Talk. Yimi uNtungamile Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.